Ngoba ngokuthi kwaba nethuba lokuthula ukuthi abantu bebe-performance but lokho sekwenzakala futhi kuqhubeka kwenzi lokho akujabulisi akuthokozisi and sibona yona i-Israel futhi yeyephule futhi isivumelwano sokuthula yeseyaqala ukuthi isilisi sihamba la masosha amaningi futhi futho so asazithenakathasiyakhuleka ukuthi kube lokuthula sikeabantu behlaliseni.
Yes, sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzwisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, Israel ayifuni ukuthi yinzitele ngoba yena ifuna ukuthi iqede ihamasi yonke. Ifuna ukuthi iqede ihamasi yonke so kulokuthi ikhulume nani ibonisane ukuthi ihamasi ingabusa njani ipalestine Al-Fatah behlalisana. So i-Israel benifuna ukuthi sibulale wonke amahamasi but abantu abafayo ayisiwomasosha. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwomasosha. So ikolezisi sizwe khonokho. So i-Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela ikolo efuna ukuwina.
Ye, ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa konje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi aluka amanye amazwe kaphomba ukuthula nje esiba ngathi ngama-hypocrite. Ukuthi bona baboni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine ukuthi i-Israel ilise ihamasi ukuthi kube lokuthula but at the end of the day abantu abafayo ngamasivilian. So into efunakalayo ukuthi either i-Palestine ibisele kuyilizwe elinjani elikwaneleyo kube yi-Palestine kumbe yona le yavunyelwana kwi-United Nations i-two party state ukuthi kuyabe kule-Palestine le-Israel zonke zibusa kule lizwe lilodwa.